njengedolobha lakobulawayo siyathokoza ngokukhulumisana esikwenza nalaba abamele abathengisayo edolobheni esingathi ngamavendors ngesilungu. Sivumelene labakusesigaveni kule sivumelwano sokuthi baphume bonke sikline indawo leyana sikhangele ukuthi kulo mkhuhlane wekholera okhona. Kodwa-ke sasesivumelana njalo ukuthi sizavula kube lama-vending days abathile zona inhlanganiso ezimele bona laba abathengisayo zizasinika amabizo-ke kwabantu abafika 400 esizabahlalisa. Kodwa ngemva kokuba sesihlanzile indawo sibalekela kumemetheka komkhuhlane wekholera, sisivumelane sokuthi wonke umuntu aphume. Silokuthokoza baphuma abantu yibo kambe imizwane kayithungululwe ngelanga linye. Kodwa-ke singathi thina wobuningi babo baphuma, kuyinto enhle kakhulu. Njengedolobho kasidingi ukuthi kuze kube lokuxabana okukhulu, kube lokulwa ukuze abantu baphume. Hhathi sifisa kukhulunyiswane nje, kube lokuzwisisana. Yibo siyathokoza-ke abaningi-ke balaba abathengisayo sebephumile-ke kwizindawo abathengisa bengela mvumo yokuthi bathengisele kiso.
Sibonile njalo abanye bedudulwa ngamapholisa abatshayela imshikashika labanye. Uhlelo luhamba kuhle yini lapho libambisana?
Njengedolobho lakobulawayo sikhangele kumemetheka komkhuhlane wekholera elizwe lonke lakumanye amazwe eMzantsi Afrika. Sithe thina kumele sisebenzelane ndawonye, savumelana ukuthi abathengisa ezindaweni ezingavunyelwayo kumele bakhitshwe, lalaba bezimota zemshikashika njalo kumele bakhishwe, ngoba lapho abakhona bethwala ngekho emthethweni kuletha abantu abaningi abazabuya bezothengisa khona lapho, ngoba bekwazisa abantu sebegadela khona lapho besokungcolisa idolobho kubangele kumemetheka komkhuhlane wekholera. Yikho sasebenzisana-ke leziphathamandla zonke ezikhangele ngokuvikela ilizwe lokuvikela obulawayo ukuthi abantu basuswe. Ngokunjalo basuswa abantu bemshikashika. Sithi thina abathengisa ezindaweni abangavunyelwanga ukuthi bathengise kizo kabasuke, laba abathwala abantu abemshikashika ezindaweni ezingavunyelwananga kabasuke. Wonke esingathi bayenza-ke esingathi ngesilungu ama-illegal activities edolobheni lakobulawayo kabasuke. Kulokho siyavumelana-ke, asohlelo lwedolobho lakobulawayo kuphela, kodwa sisebenzisana labantu bonke ukuthi silungise khona lokho.